i-participity umthetho phela awusebenzi njengoba umthetho uma kulabantu abahamba bechisa izimoto bechaya izimoto ngisho lowedwa ongabotshwanga kutshengisa ukuthi iZANU-PF iyabazi yikho ke singake satsho ukuthi ungaphi kathesi but currently as I speak I've confirmed kuliciniso ukuthi kube le kubi okuthize befuna ukumceda sibile singathi bethi befuna ukumbulala kanti siyabonga inkosi ivikele into esesiyicela manje esingathi siyayidimanda through the so-called United Nations Envoy, SADC, United Nations Security Council, AU and SADC and many other democratic and progressive organizations in the world. We see Usungu, sifuna ukuthi kwazakale ukuthi abantu banje bame ngamandlondlo kunzima ngoba abasoze bakuyekele kongwenziwa nje. Siyakwazi ukuthi konke lokhu iZANU-PF izama ukuthusela abantu, ifuna ukubulala abantu. So sithi sonke amaZimbabweni were not safe from ZANU-PF autocratic rule. Ngalokho-ke siyalala lokhu esikhangele sigaphele sifuna ukwazi ukuthi upresident wabantu safe. Kayiso yedwa esimkhangelayo labantu ade behamba laye asikazi ukuthi bangaki balimele bangaphi kodwa ke konke lokhu kubi kanti siyabonga.